Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Osukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayini nempuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela Obhadaya Moyo ovunyelwe umthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso se-bail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele ekuhambe nomunye.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabo baba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamajumi ayisithupalane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19, abaningi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupha asebebulewe umkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamajumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu ukuthi banompolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayini nempuphu lawechukela la ngaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane sokuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba umqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini. Lokulandela abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations, abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iflu nje izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu betitibele ngokuphiwa kukadokotela Obhadaya Moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebheyili kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye Drugs International okanya ilabaqondisa abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane no COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Nguaya usentelongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi unguwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana lomnangagwa. Okwamanje udokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lo mnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye nonkosazana Barbara Danyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Nje ngingumemba wephalamenti baningi abantu ababefuna ukubonakala bemabhilisheni lami. Abanye bakhona asithi nabebazi ukuba kodwa lokona kuthiwa yi-public standing yakho kuba lami ngismayile ncambe sithi angicela ngithathe ipicture lawe ngithathe ipicture la ngismayila. Nxa umuntu kana zihambe zikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingazisebenzisi.
Ubona njani khona okwenzakala eZimbabwe? Umzwelo lo Chuma uyakhuluma lapha esithi ubukhona ungazani kungathembeki elizweni leZimbabwe.
Abahlulakala bekuma-pictures lo-president isikhathini esiningi bajale ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawundlawo abakuhambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ukujustify into engekhoyo ethi no u-president ngoba u-president laloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethathe ipicture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe igombolozele i-corruption. Ungakhangela kunesikandali ese-COVID-19 ese-drugs like ikhampani abathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebebonakala kuma-pictures belomnangagwa from 2019. Umnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonate $60 million. So ngabe lokhu president inamanga yini ngoba khanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho eZimbabwe kune corruption eningi kakhulu. Bengazama ukushuka khona abantu bethi hayi upresident akuye ku president umsura upresident uyazama lokhu lalokhu akusilo qiniso lokho.
Kodwa amafutshane kwampendulo baba
angizange ngizobona i-corruption ayikho. Njalo asifuni justify ukuthi sibambathe kube sivale. Kodwa engikuthileyo mina ngithe kaningi ningi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutsho umuntu esethethe ipicture lo-president kumbe esefike wachumilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayithusela abanye laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele la sesethuka sethulekisa into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo and yikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthi ubajiwe waya elokuzeta e-court ukutshengisa kubona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena ubele thuba elokuthi ukhulumisana lo-president kumbe uthathe ifoto naye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe umbani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucina usenza into engayisiyo. U-president ugala sidingeko sokuthi wenze i-corruption. Why would he want to be corrupt evele ngu-president welizwe lonke yabo? Kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresent izinto. Abanye bebe bezomtshela into engayisiyo. Sesikubone lokhu kaningi kade sisikhuluma ngendaba egothini mall labantu e-terminus labantu babuye abantu bathi sile mali zigqela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kade sokuphuma utona imali zakhona kazikho. So they've misrepresented us. Kade si i-mall lena iku-stand still. Sisile ndaba e-NRZ ngale babuya futhi bathi sile mali ezingaka vele sesivusa uloliwe sevuka satshaya izadrapa zathi ya abantu bethu sebeyathola imisebenzi bekuloliwe ngale kodwa ukhanya ukuthi no ngamanga futhi ashiye into eyiyade bekukhuluma. So a lot of people will come benze i-misrepresentation abanye benze ama-corrupt activity yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then sesiziplaka out omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not just generalize for ukuthi president be corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was...
So, hold on tempo.
Yeah.
Fake kube mqoka ikuthi kona laba abakwenzayo asiba
ekutheni sibamele sibafake egcekeni lapha sidile ngabo bona labana ayikho ukuthi sine sizokusibambatha izinto sithi hayi vele system corrupt ayikho corrupt sibe nabantu abona lokho bathu sisebenze ngabo ukuthi into yethu isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu gifts bayatshontsha izimali bayatshontsha baze bayatshontshe le mali ze COVID ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu sebe imuli zabo yizo esezinothile abantwana babo basebe nothile umnangagwa yena ngokwakhe uyisele lukhulu lokuqala okumele ukuthi nga uyaziphuza njengomuntu omdala achiyane lento zokutshontsha lezi akhokele ilizwe leli kuhle abantu badle basuthe ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazihlulekela laye kumele ahambe uminista we-health umoya uyazihlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama uTanyani wekhuluma akuphosela khona ngamafutshane kolide
Ngiyabuza umama uTanyaniwa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele endlela ngiyithula leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele i-root cause yayo ngendlela etheleleyo yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-needs zento zonke bakhona abantu abenza imisebenzi naleyana ama-line ministries kusiya phansi kusiyafika khonani sibona labana abantu ngane sebesiza lokubana sebesiza into engayisiyo ekuyebikwe lokhu kukhulumela even ividiyo le esekuleta ukuthi bona upresident wathi bona i-plus yesisinike 60 million I am very sure indaba abekubika yona leyo bayitsho kuye nayayikhulume ithaba ukuthi nxa abantu besenza into enhle kangaka asikubikeni ngaphi esizweni sonke ngaze ngawukhulume kekeza
siyakuzakholetiqeda
khonapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wobuntu khona so itis something ayebikelwe ngendlela leyo kodwa sokuphuma ngale labana abantu asebeyenza ama-netcrits ngoba yena ngupresident bena ngasuze ahambe yosayina i-contract ngale phansi ngale phansi thina sezokunye yinto abana sizikhakhathelaziyana and we-deal with that and deal with it decisively ukwenza ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across
khanyela umnangakho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewaqambile lokho ekhona they are walking spot free okufunira babanjwa kathe sasikwazi lokuthi bayangaphi beyitshontsha imali zenasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi bakuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kurayithi a-different iparty yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda iparty yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dube wenda siyafunda kumbe kasifuni
usis Barbara ngabe kwazi ukuthi angikapuli lutho njalo angidefendi lutho ngikhulumele kudala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa in front of a fire squad vele kuhle kube lingcwaba ngoba bayasilimaza bayasibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite khona singagxili ngakho lupho ufuna ukupeyinta into le ngebrush nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakakho ucorrupt uwenzele ukuthi uthi ucorrupt
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyalutha yinto esiyaziyo leyo lowo abambaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hayi bayenza umsebenzi okufanele beuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
yesdala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
wenza umuntu kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafa ezindlini ngendlala silama-minerals agcwele ilizwe lonke kodwa siyahamba
lapha sizwe umnumzana J Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le studio 7
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 lagu 15460 kilohertz shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwaminya amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namashumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni leTulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwelamelika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
senzi bomandla
laba bamkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lomalobolo ngilobaba umnqondo obanzi Magonya lomama uShila Sibanda. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe itheyoni iveli iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu ukuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapho esikhona namhlanje mpokamthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele sinomdabuko kwethu, sinesintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, ngimnikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Abantwana bezinkanyezi.
Ye, masibala konapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho? Kambe ukuthi ungazilobola? Masibala.
Awuziloboli Dube. Into ebulalayo ukuthi sokunemali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangiza asithi ngiyazilobola, benza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizihambise kulowo muntu zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi sifike sibuyeleni esintwini sethu, kuhlale phansi kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi-ke Magonya khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labo kwazala khona ngapho liyabe lixoxane ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedi phela ukulobola sula amalobola likhulume likholisa kunjani kwakunganjani kudala?
Bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocebileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo mbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi mbuzwisise ngale ndlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngu-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba ubuntwana behlukile ekhaya la. Umamazala ngimhlonipha ngezulu abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabe ngumama wami ngoba inhloniphe nginika umama zala bedlule ngini kumama ongizalayo.
Letheleli thuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lobaba uMnqondo Banzimagonya. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokwesikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe Father's Day sithinte abanye abalaleli bethu ku WhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu malala ngokuqhakatheka kosuku lwe Father's Day lawe ulakho ukuphosela amazwi akho ulakho ukusithinta ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 asizweni ukuthi abalaleli bethu bathele.
Ngiyabonga abalandeli kukhonjuswa ukuthi i-Father's Day bengakwazi ukuthi i-Father's Day. Ngiyabonga ngiyabonga ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni ngiyugcinekile Ncube. Ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani igama lami ngivusani wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwasikhobokhobo. Ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami onzalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje sabonga kakhulu baba. Kuningi esimfundileyo kuwe and kuningi esisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi beStudio 7 basakazi abahle esibathandayo lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele ngifoka amashelela ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda kuPH 77 ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela ngifoka amaginyi iphepha ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami ngenhlanhla ke usaphila. Ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho ngendlela yokuzehlisa ngendlela yokuzithoba ukuhlonipha abantu besifazane ukuhlonipha abanye abantu ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi igama nguPaul Ndlovu umfana waLeflaphozi kokodla kwamathaba ayithwani bavula impondo bathi bavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo baba yazi ngithanda ukufisela ubaba wami wasowasithiya baba musithiye last year ngoMay mhlaka 17 May kodwa ke ngithi ayilala kahle qhawela amaqhawe ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazo muhle kodwa isikhathi yiso esingasavumi sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami mdala siziba msayigwa ibeke ithemba hove kuwe mdala ngithi ngiyabonga happy 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 Father's Day ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo mthwakazo muhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni weStudio 7 8-9 PM Zulukandaba lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba kuTwitter kanye lakuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove sohlangana ngolwesibili. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe esikuphathelweyo nguntungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya
ngilo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda iveki ephelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye kuma ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ukubana izinja esizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntothwa ifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucatshileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo, ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abe sesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluletha uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphunga ukuba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amazi amnandile ababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ubana uphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze bathi aluba uzibani ukhona ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamanzi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ukugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu ingabe yini elilayo. Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele kabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonga ukuphahluka nje uze phonga ukukhuluma le nto ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza, asinika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathi xoyingcwele emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobe kunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakel Dala uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Usukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.